soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamngela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Bimbito 2018 ngo Cape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Thai we yamukela i-testimony ya Hlonishwa uMalaba. Ngoba sacho ekuqaleni ukuthi khona okwenzakeleyo akulunganga. Kodwa selokho esaba ukuthi imali yakhona izatholakala ukuthi khona bephiwe laba abantu abasuswa emsebenzini ngendlela engalunganga.
Uzulu kwamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe umthethondaba weConcord sokuba izisebenzi zonke ezaxotshwa umsebenzi ngo-2016 ziphiwe inhlawulo yokuziphazamisa impilo yazo.
Izindlela zokuthi bethu zibayethusela actually konke akuthi anje umuntu ayikabi umthetho bini lokho ikhulunywa ngayo kathi singezwa ukuthi asefuna ukuye zibe omnibus bill ihlangane le commercial bill, commercial internet lokunye lokunye ikwethusela abantu, but ke sebenza ngoba abantu bayisaba nje basikhuma kanje, so sokwethusela abantu ukuthi besuke bengangeni ku-internet.
Abasakhulayo abakhankasela ukuba umbuso uthathwe ngabatsha bakhuthaza uhulumende ukuthi ashiyane lomkhuba wokwethusela uZulu osebenzisa ulembu be-internet. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa zihamba phambili kunani labakwanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uzulu wamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe ngumahluli womthethondaba waphezulu owe Constitutional Court sokuba zonke izisebenzi ezaxutshwa umsebenzi ngomnyaka ka 2016 ngemva kokunikezwa inyanga ezintathu ziphiwe inhlawulo yokuphazanyiswa kwempilo yazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngemva kokuba idale le Constitutional Court lilahle udaba obelulethwe emthethwandaba ngabenkampani ye Greater Men's. Omunye wabatshengise lokhu kujabulela isinqumo sika Justice Malaba ngumnumzana Njabulo Ncube obona ngokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum ZINEF.
Thai we yamukela i-judgment ka Hlonishwa uMalaba ngoba sacho ekuqaleni ukuthi khona okwenzakeleyo akulunganga. Kodwa selokho esaba ukuthi imali yakhona izatholakala ukuthi khona bephiwe laba abantu abasuswa emsebenzini ngendlela engalunganga. Okwesibili, abanye sebafa bebulawa ukwethuswa ukususwa emsebenzini bengakhangelela.
Osekudingakala uNcubethi kuba kuhlalwe phansi kudingwe amagqwetha azaphathisana lalaba bantu abaxotshwa umsebenzi ngaleso sikhathi.
So kumele ukuthi kuhlalwe phansi kutholakale amagqwetha alolwazi angakwanisa ukuthi khona udaba lolu akijimelalo imali zabantu zitholakale, ngoba siyakwazi ukuthi khona amanye amakampani akhipha abantu emsebenzini imali babelazo base befuna nje ukwenza lokhu okuthiwa ngesikhiwa ama super profit.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi osekusenzakala yimizamo kahulumende ukulungisisa okwaphosiswa nguhulumende owayekhona ngomnyaka ka-2016.
Justice uMalaba okwenzileyo senze i-new dispensation le esikhuluma ngayo kungani isiyisondile eduze le-justice. Bonani ngendlela oyenze ngayo, useyenze i-government ibonakale njenge-government emela amalungelo abantu. Ngoba ungakhangela i-judgment owayenzile kuqala laphana kwakungani ufuna ukwenza ungani amakhampani aqakathekile udlula abantu, kungani amalungelo abantu abalandaba lawo, but yena osebuye njengomuntu onjani oselungisisa konke lokhu kwakusenzakala kabi ngesikhathi kuzabuzurubhethi mgabi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukubonisa umhlaba wonke ukuba yena wenza izinto ngendlela ehlukileyo, kutsho uGumbo.
Yes, kodwa kumele sinazele ukuthi kathesi uhulumende lo obusayo khona kathesi kwaAmazon nangakwa. Uzama zonke indlela ukuthi etshengise abamhlophe iwest ukuthi usejinjile. So ama-judgment afana lawo nalawo, ngamanye ama-judgment azama akayenzwa, aphiwa ngendlela yokwenzayo. Yokutshengisa international community ukuthi igovernment kamnangagwa isitshintshile ayifani kamgaya.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Dafumane Clement Zenda, uthi siyajabulisa lesi sinqumo.
Kodwa ukuphinda kusidanise ukuthi ke umthetho wandaba ofanayo yiwo owanikeza i-ruling kuzuba judgment kanye lezisebenzi ze-greater means labaningi nengamanye amankampani alandelayo exotshwa abantu umsebenzi bethatha i-advantage yokuthi umthetho wandaba utheke abantu bengaxotshwa in just 3 months andubana bahambe bengaphethe lutho bengazuzanga indleko zabo. Kuyasidanisa ke ngoba kule inconsistency in application of the law akucaci ngoba umthetho munye yiwo ophinda uguquke ngesikhathi esilandelayo kungazange kwaba lokutshintsha kwemithetho elungiswe yiParliament. Kusisho ukuthi ke inconsistency njengaleyo into esidanisayo kakhulu. Kodwa kubuye kusithabise njalo ngoba lezi zisebenzi sezizathola ke indleko zabo.
Inkulungwane zezisebenzi zalahlekelwa imisebenzi ngemva kwesinqumo esesisaziwa ngelokuthi Zuva Judgment sika 16 Ntulikazi ngomnyaka 2016 lapho umthetho wandaba wanquma ukuba inkampani ilakho ukumisa umuntu umsebenzi ngokumnikeza ithuba lenyanga ezintathu kuphela njengalokho kwenziwa yizo isebenzi nxa sezifuna ukuthiya umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abe Zimbabwe Democracy Institute abasakhulayo abakhokela iqula elikhankasela ukuthi umbuzo utathwe ngabatsha abasebenzisa i-hashtag i-generational consensus le media center bakhuthaza uhulumende ukuthi atshiyane lomkhuba wokuthusela uzulu osebenzisa ubulembu be-internet njalo evule indlela ezenza abantu babusebenzise ngobunengi bekhululekile. Gibson Bebe usinika lolu daba.
Lokhu kuvele emhlanganweni obuqoqwe iZDI eHarare uhluzwa indlela ezisetshenziswa nguhulumende ukuhlolisisa ukuthi abantu basebenzisa njani ubulembu ezenza abantu besabe ukusebenzisa ubulembu. Emele iZDI ingqungquthela kwezokudinga ulwazi ubekezela gumbu uthe umhlangano lo ubungokunika amabandla atshiyeneyo imicijo ezabanceda ukusebenzisa abazakwenza lozulu ngobulembu.
Into esikade siyenza ukuthi sihlanganise abantu esingathi barepresenta ama-groups atshiyetshiyeneyo, amaqembu atshiyetshiyeneyo eZimbabwe. Sibe sesibanika ukuthiwa yini imicijo ukuthi bengayisebenzisa njani i-inthanethi ukuze benjani bencede abantu ukuthi bethole amalungelo abo ukuze belungiselele ukhetho lolo lubuyayo. Ngakho ngibonani njengoba sesiyenzile kanje so aba omunye lomunye umuntu esuka khonapha usesiyayenza lokhu akuphiweyo.
Uphinde wathi i-cyber bill le engakabika ukuba ngumthetho indlela yokuthusela uzulu ukuthi angavezi imbono yakhe ngohulumende esebenzisa ubulembu.
Izindlela zokuthi bayethusela actually konke akuthi anje umuntu ayikabi umthetho bill lokho ikhulunywa ngayo kathesi ngezwa kuthiwa sefuna ukuyenza ibe omnibus bill ihlangane le-commercial bill, commercial internet lokunye lokunye ikwethusela abantu but kuyasebenza ngoba abantu bayisaba njengoba sikhuluma kanje. So sokwethusela abantu ukuthi besuke bengangeni ku-internet ngoba i-government uhulumende wethu ukhangele ukuthi nxa engavumeli ukuthi abantu bengene ku-internet konke labasemakhaya bazawelazi iqiniso bazazibonela okwenzakalayo njalo bazachallenge njalo yena uzaluza yikho okusabayo kunalo.
Emela iqembu labasakhulayo ele-generational consensus umnumzana Gift Osalo Siziba uthe ubulembu sobuletha ukuthula izibindi lokwehla kwendaba zokwesaba lodlakela olulethwa ngokhetho yonke iminyaka.
Abalula kathesi ukuthi abantu hayi bekwanisa ukuphikisana besithi hayi kakwanisi ngoba kunje lo uyakwanisa ngoba kunje. Unlike kudala unxa sasihlangana endaweni eyi-1 kwakusiba nzima ngenxa yokuthi gcina utshana ngamampapa uma utshela ukuthi hayi lo MP okhethiwe thina simfuna. So ngibona ngani kuza yehlisa indaba ze-violence kuma-elections. Sizadila le ndaba kuyosebe nxa yokuthi konke sonke sesikwazi ukuthi idingu yesimbone emapicthini ekuthwele isikafu sesikwazi idi wakhona ngenalo oto wayenza ikhuwe nale. So sesikwazi ukuthi njalo futhi ukhontisana lo mfana omncane lo othi awushamisa so sesikwazi ukubana ke singesabi ngenxa yokuthi umfana omncane la esehambe phezulu wathi mvunge yamchallenge
uSiziba uphinde wathi abathi ubulembu sobuletha obuthutha kwabatsha abakuzwisisi ukuthi ukutshengisela kwalamalanga sokusenziwa njani wale umbono othi abasakhulayo abasenelisi ukutshengisela nokuveza imbono yabo ngendlela ezazisetshenziswa kudala ngenxa yobulembu asebetshona bekuwo
abantu balulahleka kakhulu ngenxa yokuthi abatsha bagcwele ku-social media bephikisana nabadala sokuthiwa hhayi bayenze okukuba khona kuphela bephikisa kuground abakho hhayi bathe sebeqale u-social media besiko-social media sebesuya kuground uma usithi ngikhuluma into engakayizenzakali ku-showdown abantu baqala nga baqala i-showdown umbe baqala i-social media and baqala bakhulumisana ku-facebook bakhulumisana ku-whatsapp ukuthi akusasa siyavala izimbabwe then babe sesiyavala izimbabwe physically ungabethiwa ngama-kitivisa njengo ngabethiwa babonakala behambahamba etown abathengisayo bethengisa abadinga imali bethima kodwa bonke bathi that hayi namuhla yisitiya wethu sonke siyatshengisela sabe sezindlini
isikhulumeli sebandla lentatheli izindaba eleyoung journalists association yoja umnumzana Leopold Mnende uthe ubulembu yindawo kaZulu aveza kiyo okusenhlizweni yakhe
uhulumende kumele achiyane lokuzama ukugavena i-internet ngoba yedwa i-platform esisalele uZulu ukuthi eveze lokho ayebe kubona lokho ayebe ngakuthandi uhulumende yena usase lezinto eziningi kakhulu angakazilungisizi elizweni leli afuze ebe ezilungisa njalo ukuthi abasakhulayo sebedlalela ku-internet asikhonto e-wrong ngabantu abaveza imboni yabo abangakuthandiyo abakuthandayo lokunye ababekufuna ukuthi uhulumende akwenze njalo akutsho ukuthi babe bengekho emgwaqweni nxa sokusenzwa okufuze kube kusenzwa
uhulumende ubikwa eseseduzane lokwethula umthetho oza kuhlola indlela uZulu asebenzisa ngazo ubulembu osokusethuse uZulu wasolwa ngabamele amalungelo akhe ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe
okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu lalani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi yenelise ukubhalisa abantu abaphezu kwenkulungwane ngemva kokugqitshwa kohlelo lwe-BVR mop-up exercise ekuqaleni kukanhlolanja. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Inani leli liphansi kakhulu ngenxa yomango osokumele uZulu awuhambe esiyabhalisa emahofisini awezek. Iningi labantu likhala ngokuthi sokumele ligade kabili ukuze liyebhalisa. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Vitrice yanqoba kanye le-Ebulawayo Vendors and Traders Association bezimanyene zaba lomdlalo wenguqu kanye lowebhola labomama i-netball elokitshini lesizinda. Abezeki bebekhulumisana labasakhulayo bebakhuthaza ukuthi babhalisele ukuvota. U-District Elections Officer unkosikazi Sthembiso Khuphe uthe abasakhulayo kobulawayo yibo abaningi kodwa balutshwana kunani labantu asebebhalisele ukuvota. Ugcizelele wathi ngemva kokuvalwa kwe-mop-up exercise inani labantu asebebhalisele ukuvota lingaphezu kwenkulungwane. Ethi njalo inani labantu bonke abazavotela kobulawayo ngemva kokwehlukaniswa kwabantu kukhwitsha labo abazavotela kwezinye indawo ezingaphandle kwakobulawayo bangaphezu kwamakhulu amabili enkulungwane i-211,468.
Ezibulawayo kathe sile 211,000 registered voters after imophafu but we continue registering ngoba on Monday
Umqoqi
wohlelo lolu olilunga leBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Mbekezeli Hlabano, uthe imidlalo le bayenzele ukukhuthaza ontanga ukuthi bayebhalisela ukuvota.
Njengenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, imidlalo le siyenzela ukubana siqoqe ontanga bayebhalisa ukuvota kulelu hlelo olu-ongoing olubizwa kuthiwa ngesilungu i-biometric voter registration. Ontanga sinanzelela ukubana baningi kupopulation yesizwe kodwa baphatheki ezintweni zokubusa kumbe kungathi kwezombusazwe, bangabantu abasheshela emuva, bahlehlela emuva kakhulu. Sibakhuthaza ukuthi behambe beye-register ukuvota, bengarejista ukuvota bengahlali, behambe beyekhangela amabizo abo ku-voters roll. Kulokhu-ke kubizwa ngesilungu kuthiwa yi-voter inspection.
Umqoqi wenhlelo ze-Victory Siyanqoba, uMnumzana Sabelo Siwa, uthe bajonge ukwazisa ontanga ukuthi ukubhalisela ukuvota akukavalwa.
Uthi namhlanje sihlangene khona phesizinda ya grounds singabontanga, sikhuthazana, sifundisana ngolwazi lokuvota, kubana njengabontanga silelungele ukubana lathi sivote lokuthi sivotelwe futhi.
Omunye njalo wabasakhulayo obedlala umdlalo wenguqu, uMnumzana Charlton Vusa Moyo, uthi uhlelo lolu lwenelise ukukhuthaza abatsha ukubhalisela ukuvota, ethi njalo lithuba labo lokuphatheka enhlelweni zokwakha ilizwe.
Nohlelo lolu luyinto enhle sibili ngoba selwenelise ama-youth alapho ukuthi bebe-involved bephatheke labo esimeni selizwe leli, njalo futhi yindlela ekubaletha eduzane ukuze siba-involve kuma-issues lawo. And then also yinto ebe enhle nje ukuthi bethole ichance la ukuthi bebe le-education ukuthi ano ukuvota yinto ilungelo labo labo kumele bekwenze.
Osakhulayo obedlala umdlalo we-netball, uNkosikazi Nokuthaba Neshiri, laye uncome uhlelo lolu.
Uhlelo lolu ngibona ngani luhle kakhulu, especially ebantwini abatsha, ngoba sananzele ukuthi abantu abatsha labo banjengabantu abadala, yilungelo labo ukuthi benjani bephatheke ezintweni lezi zokukhetha entweni zonezosilunga into zokuvota zona. So ngibona ngani luhlelo oluhle, especially nxa lubuya ngama-sports. So kuyakhuthaza abantu abatsha, abantu abatsha bayathanda izinto ezinjengama-sports njalo babuya begcwala endaweni ezinje. So ngibona luyihlelo oluhle kakhulu, luyabiza abantu njalo abantu bazazwa bekhuthazekile ukuthi benjani behambe bebhalisa ukuvota labo ngokufika kwesikhathi benjani bebuye bevote. Njengami njengoba ngimelele ukuthi ngiyovota, so njengomuntu ose-register.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi, njalo ukubhalisela ukuvota kuzamiswa ngemva kwamalanga alitshumi abafuna ukuvotela sebebhalisile edale lokubhalisa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuhlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngopas 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM lawe shortwave 1280 la ku 15775 kHz kulive talk lamhla ke sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi kulabanye abavuyela ekhaya besiyavula amabhizimusi kumbe besiyasebenza. Le Studio 7 esakaza sise Washington DC. Singangena esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Uzbekistan libekele umhlangano wamazwe awenato ukuthi lizinikele uba ngumlamlankunzi ekukhokheleni inkulumo zokukhulumisana umlota phakathi kwele Afghanistan lalabo abalwa becatsha kulizwe lelo abesimuslim abadlulisa amalawulo bekuqembu le-Taliban. Impi yomdeni yakwele Afghanistan izile minyaka edlula elitshumi lasithupha. Esigabeni sethu lapho esikhangela khona impilo yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje uPraxis Jeremiah wanelise ukuxoxa lokosikazisisa Sibanda Ncube ongumongameli wenhlanganiso yabomama abangamakhola esiKristu bebandla lamasabatha eZimbabwe Adventist Women Abroad Conference kumbe ZAWAC. Unkosikazi Ncube ulandisa ngomhlangano omkhulu owenziwa mnyaka yonke oweZAWAC owalonyaka ozakwenzelwa esigabeni seGeorgia khonapha eMelika kusukusela ngolwesine mhlaka 29 Mbimbitho kusiya mhlaka 1 ngomabasa ngesonto.
Ngingusisa ngizalwa eLwagwele eMakhulambila kodwa khathe singendele ensuza koNcube koGawule ngumalukazana wakoGawule ngize lapha eAmerika ngo-2000.
Sungeneke kwimpilo yaseMelika ikuphethe njani?
Ah, kumnandi la. Kumnandi lapha sisami, kumnandi lapha kuyadliwa, kuya yonke into yahamba lapha. Baqinisile ukuthi lilizwe elilochako, sinathi chako emini lantambama. Everything is going, but you know what? Ekhaya kusekhaya bakithi.
Yeah.
Loba sikhona apha sisithi kumnandi, siyakukhanuka eZimbabwe. Nyakukhanuka mama ekhaya khona ngapho nyakukhanuka.
Sisedwabeni lonalolo olokukhanuka ekhaya. Linake abaphila lapha eMelika abadabuka eZimbabwe. Lile mcimbicimbi lalo njalo lelihlanganiso lapho elihlanganela khona kumbe lingaba ngamakhosikazi kumbe ngabe eZimbabwe abazimuli. Lapho elihlanganela khona likhumbula khonoko elalikwenza ekhaya.
Sike sakhuluma ekuqaleni komnyaka ngikutshela ngeqembu labomama okuthiwa yiZAWAC, iZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Iqembu leli laqaliswa kuyinjongo yokubana sasikhani komama bethu ekhaya. Sakhula sibona omama behamba kubo Dorcas Federation, behamba kubo Women's Ministries. Sabuya lapha eAmerika sahlala isizungu sathi
asikhangele kakhulu oweGeorgia umhlangano obuya ngempela sonto yonali liqoqeni.
Dadewethu, abadala bathi akubuzwa ozwayo. Mina sengikutshintsha ngithi akubuzwa olamehlo. Izinto esilazo lonyaka esizikhangelele kakhulu ngamantombazana ethu esibuya lawo. Abantwabethu abaphakathi kweminyaka elithumi lantathu kusiya ithumi lasifica munwe mbili 18. Yilo iqembu lethu liqakathekileyo lonyaka esibuya labo esizama ukuthi sibabumbe njengabantombazana bakhule. Abanye bakhona abazalelwe khona, abanye njengoba nangikutshela ukuthi mina sengile minyaka engibuye ngo-2000 sendle 18 years. So sifuna ukuthi sihlale labo phansi sike sibatshele ukuthi kanti thina okwenza sibe nje sivela ngaphi, sibatshele ngokukhoza kwethu kwesabatheni. Sibuye labo egangeni la ukuthi sizokhuluma labo. Labo babuza imibuzo, abalapha bayabuza, abafani lathi okwakuthi umama whatever ukukhuluma yokuliqiniso. Abalapha bayabuza
wathi inhlengu ubamba umlomo khona lapho.
Yes.
Bavela ngapha abeza emhlanganweni walonyaka?
Silabo mama bavela England, silamama aZimbabwe naseCanada ayeza lawo asendleleni, silama Zimbabwe naseIreland ayeza asendleleni, silabo abanye bavela eBotswana. Omama ba on fire for the Lord, ba on fire for ukulungisisa imizi yabo, impilo zabo. Sazani izihlobo zethu ibona besilabo khona ngapha khathesi siswami. Umama umelele ukuthi bona bosi sengihlangana labo babe yibabangihambisa ekhaya. Sazisana ukubana ungaze ubuvele eZimbabwe eHarare, mina mvela kobulawayo, simuntu munye. Thine America kulashona kulandebele sibambene ngoJesu.
Obabakazi kabasekho basala le ekhaya.
Ilonyaka silamaqembu amanje, sile qembu elikhuluma ngezomtshato. Sifike lapha sesibhizi, ubaba lomama sebesebenza, yazi ukuthi kugcine sokuvangiswana bakithi ukuthi kanti opheka yombani, sembangisa lo baba ukuthi apheke. So siyahlangana njengabomama sibonisane lapha esesexe kakhulu, sikhumbuzane ukuthi hayi khumbula umama ukuthi wabuphatha njani ubaba. Sibe lelinye iqembu elikhuluma ngezama-social media. Abantu bayaposte, yazi umuntu aposte lento ozuzibuza ukuthi kanti umuntu lo ukwanile yini. Uposte lento zezindlini zakho zibone ngumhlaba wonke. Kulezinto zokuzifaka ku-social media, kulezinto zokuzigcina ungaze wakhipha amathumba akho aziwe umhlaba wonke. Then silelinye icembu elikhuluma ngokuphilisana njenga uyazi phela uthi omama siyakhuluma njengoba usizwa vele ngiyakhuluma khona. Lokuxabana siyaxabana futhi. So sizama ukulungisisa ubudlelwano bethu. Ukuthi mankazana sihambile la, ukuthi kusasa ngizwakale sothiwa ngikhulumisana nomunye umZimbabwe, nishiwa sikhona belizweni lika Trump kambe shiwa kuyini kunoko amanyamazwe kawabone uJesu ngathi
liqalisa nini ligqiba nini umhlangano
umhlangano lo uyaqalisa ngolwesine ntambama siyaqeda ngesonto siyabe sisekhaya uthiwa seKahata Springs eGeorgia ngifuna ukubingelela izihlobo zami zonke ezikhona ngapha eZimbabwe mama na John Fett sawubona mncwanya kuthanda manyoni mayini nabusi budwam John Fett Jeffrey Jetro Justice umama omdala mayinini yabona wami yalithanda lonke masabatha ekhaya siyahamba alihambi ivangeli alihambi ivangeli
Unkosikazi Sesibanda Ncube ngumongameli wenhlanganiso yabomama abangamakholwa esiKristu bebandla lemasabatha eZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa zihamba phambili kunani laba kwamanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo ogatsha lwendaba zisekhaya uMnumzana Malusi Gagaba embikweni awethule lamhlanje. UBenedict Nhlapo usethulela lolo daba.
Umbiko wethulwe ngumphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lamhlanje. Uveza ukuthi nyakenye kulesizalwane seZimbabwe esibanjwe silesidindo sokuzibazela esogajalwe indaba zasekhaya emngcelweni weBeitbridge. Ukhombisa njalo ukuthi kubanjwe izizalwane seZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezine 4301 ezibanjwe ezizama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni ngesikhathi samakhefu eKhisimusi lephasika. Ziphose zifike izinkulungwane ezintathu 2907 izizalwane zeZimbabwe ezitshelwe ukuthi asavunyelwa ukungena kwele South Africa okweminyaka kwabanye efike emhlanu ngenxa kweqa imithetho yokungena elizweni. UMnumzana Gigaba uthi ngomnyaka ofanayo amasosha alondoloza umngcele abambe abeZimbabwe abedlula ikhulu 237 bezama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. La amanani achiya phandle labo abangabonwanga ngabomthetho
In this regard, the border environment remains vulnerable in terms of civilians and officials who facilitate.
Lokhu kusho ukuthi imingcele yethu isengozini yokufohlelwa yilabo abangena ngokungekho emthethweni bencedisana nezinye iziphathamandla. Sikhuthaza izihambe ukuthi zingabi ingxenye yale inkohlakalo bese sicela njalo ukuthi kungabi khona obhadalela usizo logatsha lwethu ngokungekho emthethweni.
IZimbabwe ijintshana leMozambique ukukhokhela iqula labakwamanye amazwe abephula imithetho yokungena kwele South Africa bese kulandela iLesotho leBotswana. Kodwa-ke izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi lincane kakhulu lelinani nxa kukhangelwa bonke abasuka eZimbabwe bezodinga amadlelo oluhlaza kwele South Africa. Ezinye izalwane zeZimbabwe zithi leli nani lilakho ukukhula ngekhefu lephasika leKhisimusi lonyaka njengoba ukulunga kwezomnotho kulokhu kuhamba ngesiqubusonwabo. UMnumzana Greatman Mkhwebu uthi ukuze lolu hlupho luphele ele South Africa kufanele lenze kube lula ukuthola amaphepha okusebenza kuleli okuyinto enza iningi labeZimbabwe lingene ongekho emthethweni.
Uthola ukuthi uyasebenza lapha uapplyela i-work permit uzolinda ulokhu uyahamba uyajika uyahamba uyajika iminyaka isiziphele ngu-15 njalo kwesinye isikhathi uthola ukuthi uhambile waya eZimbabwe sewuyabuya lapha unikeza 1 day kumbe 2 days e-border gate. So ngemva kwalawo malanga kumele bese uphumile kanti wena uyazazi uyasebenza uzobuyela nini ekhaya ngoba ngabe abelungu bayakufuna lapha emsebenzini la.
Kodwa-ke umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa e-Phoenix Foundation of Zimbabwe uMnumzana Dumisani Nleya yena uthi uhulumende weZimbabwe uzafuze enze ukwedlule lokhu akwenza manje ukuzanakakele izalwane zakhe ngokugcweleyo zekele ukubalekela kwamanye amazwe.
Bengicabanga ukuthi i-government entsha yeZimbabwe kufanele iyenzele abantu imisebenzi ukuze abantu abafisa ukuya ngaphandle kwamazwe noma abahlala ngaphandle kwamazwe babuyele elizweni labo. Ngabe kuthiwa iyawuyenza umsebenzi wayo ukuthi i-embassy yayo nama-consulate abo kube lula ukuthi umuntu ovele eselapha eSouth Africa a-applyele i-passport.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi izisebenzi zalo amapholisa amasosha abezemithelo labezemvelo bazabe begcwele emngceleni yonke lizwe ngaleli khefu lephasika ukuze kunqatshelwe ukwephulwa kwemithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Mele studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Singa alethuka nothi sikhangele ezinye indaba ebezigokhela. UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe umthethandawo eConcord sokuba izisebenzi zonke zaxotshwa umsebenzi ngo-2017-16 ziphiwe inhlawulo yokuziphazamisa impilo yazo. Izalwane zeZimbabwe zibekwa zihamba phambili unanini laba kwamanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu olivalisayo ngenjabulo ngoGibbs Dube.
ZeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.